Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele eChimanimani namuhla lapho okuvela umonakalo omkhulu kakhulu kulandela ukuna kwezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland elibulele abantu abafika phose ikhulu kukanti abedlula amakhulu amabili abazakali ukuthi bangaphi. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obehambe phambi kwakhe lezinye iziphathamandla zikahulumende.
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure I am briefed has been destroyed, so we can assess and determine what government can do.
Ngizobona imuli ezisesizini kanye lempahla edilileyo ukwenzela ukuthi uhulumende asize. Ngiyathokoza ukuthi izigaba zonke zelizwe lamanye amazwe bayancedisa kulolu hlupho. Izolo bexoxa lomongameli John Mokufuli weTanzania, yena othi uletha uncedo ngendizimatshina lapho engangiye khona e-United Arab Emirates. Labo bazasincedisa. Amazwe abalisa eleBotswana, Angola leNamibia lawo azaletha usizo.
We also are going to receive lots of materials of support from the UAE where I had visited.
Umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo obehlolisisa umumo eManicaland izolo utshele umhlangano wabaphathintambo bakahulumende wecabinet namuhla ngohambo lwakhe kanye lemizamo eyenziwa nguhulumende ukuthi avule imigwaqo afinyelele abantu abadinga usizo. Uthi kulabanye abaphathisa abantu ngokubakhulumisa ngokwenzakeleyo i-counseling. Amapholisa athi abantu abangamachumi amane lantathu i-43 ababhubhileyo bangcwatshiwe izolo lanamuhla iningi emathuneni engangu eChimanimani. Abangcwatshiweyo bagoqela abantwana ababili ababhubhele esikolo seCharles Lwanga abafihlwe eChipinge leMarondera. Abanye babo abahlengiweyo bahlangene lemuli zabo namuhla. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure weMakoni South njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi lanxa kungafanga abantu esigabeni sakhe kube lomonakalo omkhulu kuward 7.
Ngibone izindlu ama-bedrooms awile. Komnye ubaba othiwa ngwako Smoke, omnye othiwa ngwako Magoto Sylvester, omunye othiwa ngwako Chindowa, omnye othiwa ngwako Mututwa. Izindlu ziwile ama-bedrooms lamakhitshi angikhona. Kuzobuya amala kuzena ama-toilets. Kuphinde kubuye futhi amabhani lawo awile akula lutho. Abantwana bayahamba ezikolo ama-bridge a-right kawanga. Li-bridge elilodwa kuphela eleRukweza Primary ileliwileyo kuphela elilodwa.
Unkosikazi Makaure uthi abantu abadelekelwe izindlu sebehlezi lezihlobo njalo akulasizo asebelutholile kuhulumende kukanti usolela ukuthi bayaluswela ngoba kuyisigaba lapho ibandla le-MDC elinqoba khona.
Akula futhi endaweni yethu yena le kwazwa kuyikuthi i-MDC yodwa, so akula. So bayakhangela ukuthi izindlu eziwileyo lezi ngabantu baphi, basabothani, basaphothi i-MDC kumbe izanu. So iningi zangikhona ezamazanu lazo zikhona ezinye eziwileyo kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule umbiko namhla echasisa ngohambo lwakhe eManicaland izolo lapho afinyelele indawo ezibalisa iMandlavume, iWengezi, iNyanyathi, iThanganda, isikolo seDevuli, iBoloho leBishnaf. Kodwa uthi wehlulekile ukufika eNetziwa, eNkangu, eKopa, eSkyline lezinye indawo zeChipinge ngoba kungahambeki. Uthi bahlanganele abadinga usizo olutshiyeneyo njengokwelatshwa, ukwakhelwa izindlu, ukudla lokunye njalo bazabadingela usizo. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uyagcizelela.
Ye, ukwethekelela kukaphrezidenti Chamisa eManicaland eChimanimani laseNyanga kuzasiza uzulu wakulezi ndawo ngendaba yokuthi kuletha kumbe ngathi kufaka ukukhanya eduveni olukhona ngale lokuthi njalo uhambe wabona lezi ndawo ezinenganyana ezingani ziphatheke kakhulu ngodaba lwe-cyclone lolo. Ngakho uzathi nxa ikhulumisana labanye abasizayo la inqaya kulezinto azithumelayo uzabe kwazi ukuthi uqondisa usizo olune ngikuziphi izindawo. Nakhona ukuthi usechilo kumadabezile ukuthi la kuphansi lonke ukuthi kufanele kusetshenziwe kuziphi indawo. Ngibona ngani kuzasiza kakhulu bele kuyinhlala yenza ukuthi lapho uhamba khona umuntu oqakathekileyo njengo-president kugcine kube labantu abanengabaziyo ukuthi kufunakala sizobani. Siyabona kathi sithi sekule mali efika abo £20,000 esitholake livela kumazimbabwe aku-diaspora engasetshenziswa ukuthi ihanjiswe kulezi ndawo.
Ezinye indawo lapho okudilike khona izindlu lanxa kungabanga lomonakalo omkhulu kusechirethi North Ward 24, njalo izulu libikwa lilokhu lisina eBikita lezinye indawo.